amanzi ayashuthe edolobheni lakobulawayo ayahamba kwesikhathi eside lanxa esebuya kawabuye ehlanzekilelo kwanokuthi ungabona ukuthi kuyajabulisa ukuhlanzeka kwawo kwezinye isikhathi abuye ezitofini esenganabomvu kungengani asenokunuka lodaka. So into esingayasilashe ukuthi ayahlanzwa yini ngemithi yokuhlanza amanzi, asilashe ukuthi kuyahlanzwa sibili ngendlela yakho efanele kwenzakale. Njalo into enye senza ukuthi kungani umkhuhlane lo uyakhula khona ukuthi abantu bayahamba kakhulu, ikakhulu abantu abathengisayo. Sibona abantu abahambayo besiya kubuHarare bebuya lama-truck bezothengisa ama-fruits, ama-vegetables emgwaqweni, ama-vending stores abo asegcwele ezitradeni. So ngani akulanze control ngokubuthwa kwezidi kungani kuyaphuza kwesinye isikhathi ikakhulu phakathi edorobheni.
Kuyini abantu abangakwenza ukwenqabela lo mkhuhlane?
Isixwayiso esilaso yikuthi nxa bethenga ukudla lokhu okuthengiswa esitradeni okuningi kuvela endaweni ezithiyethiyeneyo, kuvela lapha endaweni lapho okuthiwa khona ikholera yesibhasi kakhulu, siyabaxwayisa ukuthi kabakugezi ngamanzi lafana ukuthi uyaphongozela nxa kuzukuthi esephini kakuphumi mani i-running water. Sengakutho ukuthi agezwe ngamanzi i-running water, ukuthi uphongozele ugezise ama-fruit akho, ugezise ama-vegetables akho ungakawapheki. Siyaxwayisa njalo ukuthi abantu kabangayi bathi nxa besiyahlangana kule emcinjini fledini ngamaphathi imishado babe sebepheka amasaladi abe maningi, ngoba into zidla amasaladi ziba ama-vegetables amhlanga athole sigeziseke enough ukuthi kubulale umkhuhlane. Sikhuthaze ukuthi abapheke ukudla okuzaphekwa kuxhwashe kuzide kuziwe, ba-avoid ukuthi badle izinto ezizifikaza njengama isaladi angaphekwayo. Xa befuna amasaladi kabayenzelakani aphekwayo. Njalo imbuthano yabantu abaningi besixwayisa ukuthi ngakuyavumakala ibe imbuthano ezabe ikhontrolwa sibili, abantu bangafuni ukuhlangana nje okungalasidingi kwesiqakathekile kangako.